Kodwa izakhamuzi kazuthakazeleli umthetho lo, zisithi ikansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekansili zithi umthetho lo uzakwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So esikhamba ngakho ukuthi sizazihlale njengezakhamizi ukuthi ukansili uselayo i-credit policy document, right? Esiphila nxa ngithe baba lesikwelede kuyini okwenzakalayo ngezikwelede zonalezo, njalo yena ukansili kuyini angakwenza ngesikwelede zonalezo.
Ukansila sikhululekile moyo uthi umthetho wezikwelede lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Ngizakhuluma nge-credit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba-above 70 bethu ukuthi iyabaphungulela imali yerenti, ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela, incedise ukuthi bakhithelwe i-half yama-rate abo. Iyananzelela njalo abagogekileyo. Ibuye incedise ukuthi i-council iyanelise ukuthola izimali zama rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolicy yona le. Ngibona ngani ipolicy encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
Unkosikazi Sikhangele Joe unobhala kucouncil yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yecouncil ngenxa yokugugudeka komnotho, ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Khathesi sikhole ukukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali, and ngase sikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke. Izikwelede nxa zihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizidelile njengoBulawayo. Olunye udlubo olukhulu khathesi ngolwamanzi. Siyakubela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwane esilayo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelede ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuso enjengokuthi khona abantu abadala kujwese imali entsha kumbe irenti entsha, bona bangabhadala ihafu ihafu ibhadale i-city council. Mbone ngane ebantwini abadala kuzima kakhulu. Ngoba nxa sitsho abantwana abadala, kasitsho abantu abadala kuphela. Abanye bakhulile bayizilimi, abanye bevele akula lutho abangalwenza vele. Labantwana bakhathesi, I'm sorry to say this, abantwana bakhathesi bangahamba batsholobela kumbe wiwe goli khona kababuyi. Right, umuntu omdala usele endlini kulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakhansili besithi kule ndawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think nxa sikhangele i-policy leyi ilezindawo ezingantwa zilama-witnesses, ishiye reconnection of services. So akula time frame ukuthi kuza-reconnectwa after how long, ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. Sokuthi singantwa i-policy leyi yatsho ukuthi specifically umuntu engadipoza how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so. So kumele be-specifically close down close 76-1. Sibese sikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela usengafayindiswa kakhulu laphana. So khonokana kumele kube specific ukuthi i-temp uyabe tempalani, ngoba i-stop cock umbimitha into yabe zithengele yona nalana. Especially amayadini la matsha njengabophumula South, izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubuze ukuthi kona sengithembeni yabe ngithempelani okungo.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo, okuveza sobala kusiqa sokungama-63 ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana lekhansili nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lomansipala indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.